Izakhamizi zeCountry Park kobulawayo zithi zikhangelele ukulala kuhle namuhla kulandela ukukhitshwa kukantokolotshi ololaka olumangalisayo obesehluphile kuleli lokitshi etshaya abantu ngamatshe njalo edlwengula abesifazana. Njengokubika kwestudio 7 izolo, umprofeti odume ngokubamba ontikolotshi Xhaka uLazarus Siziba uvukele namuhla wenza imithanithani yakhe wasekhipha okuyizinto okungaqondakaliyo okwesabisayo endlini ezimbili. Okunye kuphume endlini kamnumzana Tito Gumbo yena obevele ecatshangelwa kwazothi okunye kwakhitshwa endlini omunye owesifazana owakokhumalo. Kodwa uSiziba ukubeke sobala ukuthi okuyizinto lokhu bekufakwe ezindlini zababili laba kodwa kayisikho kwabo. Sixhume ukansila weCountry Park umnumzana Colette Ndlovu yena othi balethemba lokuthi bazabuquta namuhla.
USiziba ukhiphile ezindlini ezimbili khonokho athi yikho bekujikijela izindlu. So-ke kusukisela ngemva kwakhe ekhuphile akulanto enye efike yenzakala, kusela kujikijela lokho kade kukhona esicabanga ukuthi maybe kungabe kuyukuthi khona sebekuqedile. So-ke bengicabanga ukuthi kusasa-ke yikho sesizaba lo mhlangano lezakhamizi ukwenzela ukuthi zingakhombelani ngemini ukuthi kuhlale kulokuthula esigabeni.
Lizaxwayisa yini futhi emhlanganweni khonapho kansila ukuthi abantu bengabofuya izinto ezinje?
Siza kuxwayisa kakhulu ngoba khonapho kufunyanwe khona asiyobanikazi ngabantu ade besithi belento zabo bathathe bayethuza. So-ke kodwa laba kade belandela batsho ukuthi hhayi into leyilapha ekhaya. So sizazama ukuthi sixwayise kakhulu ukuthi umuntu unqayele inyamazana yakhe angabohamba eyifaka emizini yabantu.
Sibonile okukhithiweyo bekulokunye okusadoli obekugqokiswe amangqongqo. Bayakukholwa yini abantu ukuthi impela yikho kuyizinto bekuhlupha?
Bayakukholwa ngoba kusukela bekukhophile kakula kutshaya okuke kwenziwa. Okutshengisa ukuthi kuyikho kade kutshaya khona lokho.
Umnumzana Colette Ndlovu ngukansila welokitshi leCountry Park kobulawayo sengathi izakhamizi zingalala obukabhuka lamuhla. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhla ka-30 ngoNtulikazi. Kodwa ingcwethi kundaba zesisekelo umnumzana Walshman Ncube uthi uMnangagwa wephule umthetho. Umthethwandaba we-Constitutional Court walile ukuvumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote kukhetho lwalonyaka. Kwanele olivalelisayo ngoNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.